So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 10 Nhlolanja 2021 ngiphasitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
even ama vaccines ona lawa buyayo azathathwa ngabantu isikhulu yibo abazathola ama vaccines ona lawo abantu makhaza ke. So mina ngibona ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe ikuthi akhangelele umuntu wonke oweZimbabwe.
LeZimbabwe lithi China selithembise ukuletha amajekiseni emithi yokunqabela ukuthola i-coronavirus eyama vaccines wohlobo lwe-Sinopharm. Njalo akhangelele ukufika elizweni kungekedluli umhla ka-15 lenyanga kaNhlolanja.
Besaba ukuba nabo ngokhetho oluzayo bevotele i-impeachment ukuthi uTrump bam-impeache bempanishele udaba lolu lukaJanuary 6 uzothumela abalandeli bakhe njalo.
Iqhubekela phambili lithoniswa udaba lowayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump edalele Senate phansi kohlelo lwe-impeachment. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Selidlalela phansi kwabangamashumi amabili ababulawa yi-COVID-19 eZimbabwe kumaviki amabili edluleyo. Izolo kubhubhe abalishumi lane bebulawa yileli gciwane. Okuhle kwakhweza inani lasebebulewe lilolu bhubhane elizweni kwaba yiphezu kwenkulungwane iyodwa 1353. Kunje sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 34,781 asebetholakale belegciwane leli elizweni. Asebeke balaliswa yilo mkhuhlane kodwa basila sebezinkulungwane eziphose zifike amashumi amathathu 29,289. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 107.1 million ababanjwe belegciwane leli, labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. LeZimbabwe lithi China selithembise ukuletha amajekiseni emithi yokunqabela ukuthola i-coronavirus eyama vaccines yohlobo lwe-Sinopharm. Njalo akhangelele ukufika elizweni kungakedluli umhla ka-15 linyanga kaNhlolanja. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa utsho lokhu ekhuluma lentethelezindaba ngokuphume kudale likahulumende elekhabhinethi izolo. UNkosikazi Mchangwa uthe inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-World Health Organization ibavumele ukuthi ijekiseni le-Sinopharm lingasebenza ngokusemthethweni njalo ilokuphumelela okungedluli isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa kusiya kwayisishiyagalombili ekhulwini 76-86%. Wengezethu uhulumende uzaqhubeka ngemizamo yokuthola amanye ama-vaccines emazweni agoqela ele-Russia, India lamanye. Uhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa loNkosikazi Jasmine Tofa okukomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle njalo emela ubulawayo kuleli dale.
Ifezi le esikuyo esibili singakhangela ukuthi isiyafekthe kakhulu iZimbabwe, abantu abaningi bagulile. Ngibona ngani uhulumende ngathi akuzange kube lama lessons learned from the first i-COVID yakuqala. So uhulumende kade emele ekhangela ukuthi kuyini angakufunda from the last time. So gathesi ungawukhangela ukuthi abantu makhaza or ordinary people abakuma communities ungakhangela ukuthi i-report kade ikhitshwa kuthiwa ngakhulumela khonapha eSongrove, I mean kobulawayo bekhulumela ukuthi eSongrove hospital kathi kungalabantu abakhona zempilo ungakhangela ama numbers akhona ukuthi bathi kulabantu abalutshwane kimi kuthi ukuthi umuntu makhaza kade ngala engayenelisi ukufika esibhedlela because uyabe ngalamali engalandlela yokuthi afike ngendaba yama lockdown restrictions. So uzafica njalo ukuthi even ama vaccines ona lawa abuyayo azathathwa ngabantu izikhulu yibo abazathola ama vaccines ona lawo abantu makhaza ke
unkosikazi Jasmine Tofa okukomiti yedalela eParliamente ibona ngezempila kahle njalo emela ubulawayo kuleli dale. Lo kubekela phambili luthonisiswa udaba lowaye ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump edalele Senate phansi ohlelo lwe-impeachment olusungulwe izolo. UTrump wetheswa amacala ambalwa agoqela ukushotshozela udlakela lokuzama ukuhluthuna amavoti kukhetho lwanyakenye laloba sewaphuma esikhundleni. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Abakhokela ukuthoniswa kukaTrump ababizwa ngokuthi ngama-impeachment managers abakhokela uSenator Jamie Ruskin bakhanya bechaye kwazwela izolo lapho abachaye kwabonakala ukuba kumele kuqhubekele phambili ukuthoniswa kwamacala etheswa uTrump. Kodwa-ke uMnumzana Bruce Caster Jr. omunye wamagqwetha kaTrump uchothozwe kakhulu ngamalunga ebandla lama-Republicans kanye noTrump abathi kade engalungiselelanga ngemfanelo ukuhlaziya ukuba uTrump engethiswa amacala lidaleleli engasekho esikhundleni sikamongameli. Lokhu kwenze ukuba elinye ilunga lesenate elimele ibandla lama-Republicans liguqule imicabango yalo livote labanye abakubandlaleli abane ukuba uTrump athoniswe loba sewaphuma esikhundleni sikamongameli. Amalunga edale lesenate angamathumi amahlanu lasithupha 56 bavotele ukuba uTrump athoniswe amacala abhekane lawo. Odabuka eZimbabwe ohlala kwelemelika uMnumzana Washington Jamela uthi kuqondile okwenziwa ngamalunga edale lesenate.
I-impeachment le kufanele iqhubekele phambili ngoba yena esesengumongameli uwonile kakhulu njalo njengoba sisazi ukuthi kwelemelika isigwebo so sikamongameli mayephule umthetho iyo yona i-impeachment le ukuthi akhutshwe esihlalweni mayesesihlalweni kodwa ke ma laba abemthetho ama-lawyers bathi maye kuwukuthi sephumile esihlalweni isigwebo kungaba yokuthi avinjelwe ukubana aphinde azame ukuthola isikhundla sobukhokheli elizweni. So ngokubona kwami ngibona ikuyimfanelo enhle leyo ukuthi lamanye amazwe afana la akithi khona lapho esivela khona kufanele bakubone lokho ukuthi uba ngumongameli akutsho ukuthi uzungaphezu komthetho.
UJamela uthi akumangalisi okwenziwa ngabalandeli bebandla lama-Republicans
besaba ukubana ngokhetho oluzayo if bevotele i-impeachment ukuthi uTrump bam-impeache bampanithe bempanithela udaba lolu lukaJanuwari 6 uzothumela abalandeli bakhe njalo ukuthi balwisane nabo laba abazabe bevotele ukuthi a-impeachwe. So yikho abakwesabayo khona lokho kodwa iqiniso balazi ukuthi uTrump wephula umthetho ngoba okwenzakala ngoJanuwari 6 kwakuyingozi enkulu kakhulu even nakubo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas kwelemelika.
Okukhona lapha yikuthi kube yi-statement sokuthi khona upresident omunye ozangena eminye iminyaka ezayo bazarefer khona lapha kukho khona lokhu. Mina ngangilandaba lawo la ama-Republicans angathi adonsa inyawo kumbe azavota against. Kodwa ke nxa besenza njalo kuba beke egcekeni lokho esithi thina kuba exposer ukuthi khona kuyababeka egcekeni ukuthi akulanto abalayo lapha ngombuso lo ibandla labo liphongulandela kuphela uTrump licimezile.
Ukuthoniswa kwamacala ethiswa uTrump kukhangelelwe ukuthi kuzaqhubekela phambili namhla abaphethe udaba lolu besethula ubufakazi bokuthi uTrump wathuthuzela abalandeli bakhe mhlaka 6 zibandlela lonyaka ukuba bangene ngenkani eCongress bevimbe ukubalwa kwama-electoral votes. Umnumzana Joseph Biden webandla lamaDemocrats wanqoba uTrump okukhetho olwenziwa ngolwezi nyaka enye, kodwa uTrump uthi ukhetho lolu lwebuywa nguBiden labanye bakhe. Akula bufakazi obuveza lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKip Stube.
U-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forums khangela ukubhekane labeZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Iziphepheli zeZimbabwe ezedlula amakhulu amathathu ezihlala kweleBotswana sezibhekane lodubo lokuphindiselwa ekhaya ngaphandle kokuthanda kwazo ngemva kokuba zilahlekelwe isicelo sokuthi zingabanjwa ngamandla ukuthi ziphindele ekhaya. Intethe lezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Iziphepheli lezi ziyala ukuphindela ekhaya ngesikhathi abanye babo babuyela nyakenye. IBotswana yaphindisela emuva amakhulu amane eziphepheli zeZimbabwe ekuqaleni komnyaka ka-2020. Abanye abafana lomnzana wasuchibi basala ngemuva belwisana lokuthi bengabuyiselwa ekhaya, kodwa sokumgceke ukuthi indlela eyekhaya isivuthiwe ngemva kokuba inhlanganiso ibona ngeziphepheli umhlaba wonke jikelele eye-United Nations High Commission on Refugees iyale isicelo seziphepheli ukuthi ziqhubeke zihlala kweleBotswana. Uchibi uthi sebetshelwe ukuthi akula indlela, kodwa belobe izingwalo ezitshengisa ukuthi balesifiso sokuphindela ekhaya.
AmaZimbabweans sonke bathi sonke akula muntu oyi-1 ongamita onganikwa international protection ngani ngoba iZimbabwe isiraiti bacho njalo abe United Nations. Bathi khona asikwanisanga sonke sesiqalisa ukubhala ama voluntary repatriation forms.
Uqhubeke esithi konke lokhu kwenzakala noma nje bebhalele i-UNHCR ukuthi ibona abafuna ukuphindela eZimbabwe ngaphansi komumo okhona.
Thina abanye asilani lani ekhaya. IZimbabwe ezositshela ukuthi no, sizalinika imali, sizolilungisela izindlu, but ibengala imali kathesi kule COVID abantu bayafa ezibhedlela.
Iningi yeziphepheli enkampeni yeDuku engaphandle kwedolobho leFrancistown ngabasekeli bebandla le-MDC ababalekela udlakelo lwaqhamuka ngokhetho lokudinga umongameli eZimbabwe ngomnyaka ka-2008. Umnumzana Chibi uthi bazimiselele ukuphanyeka udaba lwabo emthethwandaba umzamo wokugcina ukuthi bangabuyiselwa eZimbabwe.
Sonke lapha vele makuyikuthi vele singazuza iloya singaye emthethwandabeni. Siyokuzwa ukuthi ma kuthiwa voluntary kuthiwe kuthiwa voluntary yinto enjani, because thina ngolwazi lwethu voluntary yikuthi umuntu uyazinikela yena ukuthi ayi madoda ngiyacela ukuthi ngibuyele ekhaya ngiyokwakha umuzi wami lapho engangakhe khona, because izilwane zonke aziseko sezaphela sibe sesibuyele ekhaya, yiyo kuthiwa i-voluntary.
I-ofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana yona ithi ikhangelele ukuthi iziphepheli ziphindele ekhaya ngoba isimo sesiguqukile. Lokhu umbono kahulumende weBotswana kanye lenhlanganiso ye-United Nations High Commission on Refugees. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseGaborone kweleBotswana.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngokumanje wethi sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Ilizwe leMelika lithi likhathazekile ngokuthi ibutho leBemes lihluthune umbuso kulelo lizwe. Ibutho leli selibophe inkokheli yebandla elibusayo eleNational League for Democracy kanye leyabantu Makhaza. Inkokheli le igoqela u-Aung San Suu Kyi, lo mongameli uWayne Mint, abaphathintambo bakahulumende, osiba lukhulu, abamabandla aphikisayo, abalobi, labalwela ilungelo loluntu. IParliamente yeBurmese ibikhangelelwe ukuqhuba umhlangano wayo wakuqala selokhe ilizwe laya kukhetho lapho ibandla leNational League for Democracy, iNLD, elanqoba ngokwedlula amachumi ayisishiyagalombili ekhulwini i-83% kuleli dale. U-Aung San Suu Kyi, wakhokhela i-NDL, uphethe leso isikhundla kusukela ngomnyaka ka-2015. Inkokheli yebutho leBurmese inqabile ukwemukela impobela yokhetho, isithi kwakulokuqilibezela njalo igombolozele iPhalamende yahluthuna umbuso, isibona ukuthi umbono lo awusekelwa ngabaningi. Ibutho leli lazise kumabonakude ukuthi yilo elikhokhelayo ngaphansi kwesimo esiphuthumayo ise-state of emergency, njalo lithi isisekelo somnyaka ka-2008 siyabapha imvumo yokwenza lokho. Selihluthune ingatsha eziningi zikahulumende, lamisa inhlelo zabomabonakude, njalo selikhahlamisa inhlanganiso ezimela abantu. Ibutho leBurmese seliphe umbuso kumkhokheli walo u-Senior General Min Aung Hlaing ngesikhathi lisabambisane umbuso lezisebenzi zikahulumende. Ibutho leli belikhonya kwezombusazwe. Isisekelo sombuso selizwe leBurmese siyavumela ibutho ukuthi likhonye kwezomvikela lokwenzakala elizweni, njalo amasosha aphiwa ezinye izihlalo ePhalamende. Umongameli Joe Biden usekhuthaze amazwe omhlaba ukuthi amanyane ekukhuthazeni ibutho ukuthi lekele elikwenzayo, likhulule labo ababotshiweyo, livule indlela zokukhulumisana, njalo lingasebenzisi udlakela ebantwini. Umabhalane kahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken uthe kufanele inkokheli yebutho leBurmese ihloniphe intando yabantu belizwe lelo, yona eyacaca ngokhetho lukaNovemba 8. Wengeze wathi eleMelika limi labantu beBurma bona abafuna inkululeko, umbuso okhululekileyo lengqobekela phambili. Ugqibe amazwi akhe ngokuthi ibutho kufanele libuyisele emuva lokho eselikwenzile.
Lapho ke belilalele udaba oluvisa imibono kahulumende weleMelika.
Ingcwethi kwezomnotho zithi ukuvalwa kwelizwe phansi kwemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kungaba kungesinye sezizathu ezibangela ukungawi kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa ledola leMelika. Abaphatheke kumsebenzi wokuthengisa lokuthenga idola leMelika emgwaqweni bathi kulempawu ezikhomba ukuba ngabe ilizwe lingavalwanga, ngabe isisindo semali yelizwe sesehle kakhulu kule ngcosana eyenzakale kumalanga amalutshwana asanda kwedlula. Eke sizwe imbono kamnumzana Michael Mdladlandiweni, umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association.
Ya isisindo semali eZimbabwe siyehlile kancane nxa siqathanisa ledola leMelika kuvike phelileyo. Nxa ngibale kahle siyehle nge 0.something% ekhulwini, sokutshengisa ukuthi kungani kulokunyikinyeka komnotho kancane. Nxa sikhangele ku-black market umkambo abantu abamnyama laba bathengisa ezitaladeni imali, namhlanje bebala abo 108 nxa uyenza lokho bathi iziphithi. Laba batshintsha nge-ecocash bebesithi 100 RTGS. So ngingathi black market akutshintshanga kangako, but official ye-RBZ rating ibonile ibe isithi 81.79. So iyehle kancane mpijana sibili kwenzakele khona lokho.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukuvalwa kwelizwe yikho okubangela ukuthi imali yakwamanye amazwe ingadingakali kangako, bese kubangela ukuthi isisindo sayo singehli.
Iqiniso yikuthi kusukela kwagwetshwa i-lockdown amafactory amaningi avaliwe ye kulamavinkili kumbe izitolo ezithize ezivulwayo kodwa phela abathengayo ama customer bebalutshwana imali ikhona engaphandle njengesukwane kodwa ichiphile ngoba abayidingayo singathi khona ngesikhiwa idemand yakhona abayidinga balutshwana kakhulu
undiweni uthi ezitolo lapha imali esetshenziswayo yehlukene kakhulu ngoba imali yohlobo lwebond ayitholakali lula njalo intengo iba nganeno nxa umuntu esebenzisa imali yemzini
engonanzelayo ukuthi abantu bayahlanganisa nje kule ngathi i-multi-currency naleyi but kukhanya ngathi kakhulu sokukwanda ebantwini sokuyidola lasemelika elikhanya livamile nxa ungena ezitolo okunye futhi kuyikuthi i-bond liyahlupha kakhulu ukutholakala i-cash naleya kule liyahlupha kakhulu yikho-ke uthola ukuthi abantu abaningi sebesebenzisa idola lasemelika bakhona njalo abasebenzisa irand kwezinye indawo kodwa kukhanya sokuvame kakhulu idola lemelika but ngokunjalo kodwa-ke siyazi ukuthi abantu abaningi imali vele kabalayo so laba abalayo babatholakala bethenga ngedola lemelika kodwa-ke imali yona vele nje elizweni iyakhathaza kakhulu ebantwini
lokhu kugcizelelwe ngungwenya othi impela intengo inganeno nxa umuntu esebenzisa imali yakwamanye amazwe
ye abacubungula ngezomnotho labasebenza lebhenki enkulu i-reserve bank omnumzana u-Eddie Cross sizwabethi bona umkambo wemali yangaphandle emabhenki usebenza kuhle kukhanya imali yakhona nxa usukhangele emaphepheni amaphephandaba ikhanya ichipa ngoba ungaze uye ezitolo intengo ngemali yangaphetsheya ama-prices akhona angathi aphansi angathi athobekile ukwedlula imali intengo esetshenziswa ngemali eyezimbabwe
umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wasungula umkambo wokuthengisa imali yakwamanye amazwe nyakenye okwabangela ukuthi isisindo sedola lezimbabwe esasisehla ngesiqubu sibe nganeno kunye lentengo ezitolo
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa iSatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singekehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. EleZimbabwe lithi eleChina selithembise ukuletha amajekiseni emithi yokwenqabela ukuthola icoronavirus eyama-vaccines njalo akhangelele ukufika elizweni kungekedluli umhlaka 15 lenyanga. Inkampani kahulumende weleSouth Africa ibona ngokulawulwa kwemingcwele i-Border Management Agency ithi amalungiselelo okuvulwa njalo kwemingcwelele ngevikezayo asekusibanga esiphezulu. Luqhubekela phambili luthoniswa udaba lowayengumengameli weMelika uMnumzana Donald Trump edalele Senate phansi kohlelo lwe-impeachment. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uMpraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.